Hayi, sibona uBob Dole ositshiyileyo lapha was a very important person in the society, civil society e-America. Siyabona ukuthi ma umuntu ekhula from the beginning was a soldier for the US Army in the liberation of Europe in 1945. Walimala with near fatal injuries. Wasebuya after the war as a hamba esikolo representative of the Kansas state legislator, then as a hamba eWashington. Hayi, mina ngathi that's a service kuleli lizwe leAmerica. He was seen as a person who could deal ngama issues. Esikubona ukuthi he was a politician's politician okungela khona ukuthethisana lokufuna ukulokhuza uku dismember the other party without merit. Ngiyabona ukuthi ama social programs alapha eAmerica awe social security, le disability ama veterans and the general population, lokunye ngama social amenities okuningi he was a champion of, and singathi he lived a full life. Ngoba akulula ukuthi ufike the age of 98 ngalezi suku lathi siyakwazi konke with imkhuhlane yonke lomkhakha okhona wamo Omicron, COVID, lani. So sithi alale kahle Senator Bob Dole, yena ngokwakhe he put everything he had to the service for the American people.
Isibona abavela kunhlangothi ezitshiyeneyo abagoqela abebandla lakhe lama-Republicans labebandla lama-Democrats bayamkhalela, bakhalela imuli yakhe bonke bathi hayi ube ngumuntu oqakathekileyo kakhulu eMelika ngemisebenzi yakhe. Ungathi yiphi imsebenzi kumbe iligacy azakhunjulwa ngayo kahle?
Mbona uJoe Biden la efake i-message yekuthi umngani wakhe has rested. Siyabona ukuthi lathi sonke one day ilegacy zethu esiziyenzayo okwakathesi will follow us to the grave. Ngoba singabona abantu abanjengoBob Dole bebethandwa by both sides because of their common sense and their common vision for ilizwe leAmerica. Hopefully sizaba laboBob Dole abaningi in these congresses ezikhona kathesi and in the future. Ngoba sibona ukuthi the past sokuyisingathi 10-12 years ngathiwa kube lokudonselana and then sokusiba personal attacks instead yokuthi abantu bakhangele into ezanceda ilizwe leAmerica.